okwamanje silama constituency programs nje ama programs awezigaba lapho esibuthanisa khona abantu abayi 15 abangakabhalisi ukuvota. Labo bantu bathwalwa ezimoteni ezibhadalelwa libandla lethu ukuthi bayobhalisa ukuvota ehofisini yeZEC eseFamona duzane le-fire brigade. Siyayenelisa ukuthwala abantu abaningi abedlula 15 ngesikhathi ngelanga. Udubo olukhona nje yikuthi izindawo ezisemayadini zikhathana lakhatshana. Sizaqhubeka sithwala abantu sibasa eZEC ukuthi bayoregister ukuvota. Njalo siyakhuthaza ukuthi ababhalisi kudala bahambe ukuyokhangela amabizo abo eZEC. Abakwanisayo kumele bedinga amabizo abo kuregister yeZEC etholakala ebulenjini.
Yona imfundiso eyokuvota liyabapha yini abalandeli bebandla?
Kudala imfundiso yayisenziwa yi-civil society. Uhulumende we-ZANU-PF yakuvala konke lokho besithi kumele kwenziwe yi-ZEC lamabandla ombusazwe. Udubo olukhona yikuthi i-ZEC kayihambeli abantu njalo kayihambi ezigabeni ezijiyeneyo, kayifiki lapho kulabantu khona. I-ZEC ithanda ukuhambela abantu, so kusele isikhathi esifitshane ukubana kube lokhetho. So i-ZEC vele iluhlupho enangwayo. Imfundiso yezokhetho kumele ibe yimfundiso ezimeleyo, akumelanga imfundiso isekele ibandla lombusazwe. Izenzo zeZEC kumele zitshengise ukuthi iZEC izimele yodwa. Kumele izenzo zeZEC zikhanye ukubana kayisekeli ibandla leZANU-PF njengalokho esikubonayo. Udubo olukhona ngevoter registration yikuthi yikubuthanisa abantu ngesikhathi se-COVID-19 ngoba umkhuhlane wangkhona uyamemetheka kakhulu nxa abantu bebuthana. Njalo ukhona umthetho wemopha owenza kube nzima ukuthi sibuthanise abantu. Amasotsha lamapholisa eZimbabwe asekwenze kwaba sobala ukuthi ayasekela ibandla leZANU-PF njalo bakwenza kube nzima ukuthi sibuthanise abantu njengebandla. Lokho kutsho ukuthi kunzima ukuphuthisa inhlelo zethu ze-voter registration ngendlela emqoka.
Sikesezwa ibandla lenu lisithi lifuna ukuthi kusiyafika ukhetho selihuge abantu abedlula bona izigidi ezinhlanu, 5 million. Libona kusenzakala yini lokho?
Ukubhalisa abantu abayizigidi ezinhlanu ngumsebenzi olula nxa iZEC incedisa ngokuya ezigabeni ezijiyeneyo njalo incedisa ekukhankaseni. Amalunga ebandla le-MDC alakho ukubhalisa izigidi ezinhlanu nxa bengaqhubeka ngendlela abasebenza ngayo ngoba indlela esebenza ngayo kathesi iyajabulisa. Yona iZEC kumele ibe lama-mobile registration centers ahamba ezindaweni azakwenza ukuthi abantu abahlala ezindaweni ezijiyeneyo ezikhatshana lakhatshana benelise ukubhalisa ukuvota.